sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzaha. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo.
Inhlanganiso yomanyano wamabandla ancintisa kukhetho ePoland ithi isizimisele ukuqalisa umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedlulweyo.
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba nezinto ezizatshintsha. Kathi ke ngoma ndiyo ndiyo ngesishona.
Inkokheli yebandla le-CCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubotshwa komsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalo Sisiziba izolo ebusuku waphinda wakhululwa.
Bala macala
izalo PF yiparty engafuni iviolence and imessage leyo umongameli imessage akade ikhuluma nolanguba uwapha marali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku. Lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebetshela abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho ukuthi udubo lwamagetsi soluyimbali yazizolo. Abamabhizimusi labo bathi ukucitshwa kwamagetsi lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimisi abo. Emalukijini kobulawayo izolo amagetsi abikwa etshone engekho uthi lapho abuya khona phange acitshwe abantu bengakenzi lutho. Inkampani yezesa ithi udubo lolu lubangelwa ukuthi kulesitiji esiphehla amandla kagetsi esifileyo ewange esasisalungiswa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela njalo inhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzahambe. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve gwabalanda avuke ngekho. Ngikhuluma nje enkulumane ntambama abengekho. Indawo ezijeneyo suka uzuzofika kubo magwegwe bekungalamagetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni kankholwa vele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile emtimpile emnandi, bethatha abantu ababo bebafake ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yakho. Yike ngicabanga ukuthi yikho sokusemakhanda abo ngoba uma ilizwe amagetsi etshona engekho kutho ukuthi lo mnotho welizwe kawusozuthuthuke ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo yebo abantu abaningi bayahlupheka bayakhala bathi hayi impilo inzima izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke umnotho uthuthuke kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise. Kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlale emnyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame. Bekele ukuzicabangela bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu kumbe bazifake ezihlalweni besithi basebenzele abantu abakwenza.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhetshu likaZulu obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamabandla angcintisa kukhetho e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende kulandela ukhetho lwedluleyo njalo iqwayisa bonke abanganqobanga kulolu khetho ukuthi balethe imbono yabo ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Egcotshwa ukuthatha isikhundla umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uzasebenza le-Pollard yona elamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla le-CCC eliphikisa impumela yokhetho liyawusola lumanyano lisithi ulobudlelwano lebandla elibusayo eleZANU-PF. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le-Pollard njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano weZimbabwe Coalition for Peace and Development eyancintisa kukhetho.
I-Pollard vele iyasebenza, isebenza ezintweni ezingu-2. One, ukwenzela ukuthi abantu nxa sebeqedile ukugijima kuma-elections babe lethuba lokuhlala phansi behlalisana phansi bebonisana ukuthi mina lami ngangigijima ngiyi-president, lami bengilombono wokuthi kweze-economy ngizayenza so, kweze-health ngizayenza so. Abantu bahlale ndawonye babonisane bakhulumisane ngengqubela phambili yelizwe lakho ukwenzela ukuthi impilo yabantu makhaza ibe ngcono kwelakithi. I-Pollard mina ngiyayinqoma, ngiyabatshayela ihlombe amadoda labo mama kade beku-Pollard ngoba batshengisela i-maturity in politics, batshengisela ukuthi they can do politics of tolerance. This politics of toxicity ayisisi ndawo. So mina hayi laba bathi imali iyaphela ekabani, kada nje sayenza ama-elections kusetshenziswa izimali. Vele ipolitika isebenza ngezimali.
Kambe kungenziwani njengoba abanye bephika impumela yokhetho?
I-problem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba lezinto ezizatshintsha. Kathi-ke ngoma ndiyo ngesishona okwakhethwa ngabantu yikho esesiphatheke lakho khathesi. Kuma-local authorities izibi ezingabuthwanga, impompo ezingelamanzi, idorobha elinjengeGweru elingelama-traffic lights, yikho esakukhethayo thina isizwe. So asihlaleni lakho khona lokho esikukhethileyo. Ukunational ukhululile ezomnotho, ngoma ndiyo yikho okwakhethwa ngabantu abaphuma bahamba bayavota mhla ka-23 August. Singahlala silokhu esitshela abantu ukuthi kuzatshintsha. Yesizatshelisa dakhe akula legal basis eyokuthi khona nxa abantu bengazwisani lempumela yokhetho kuzangena uzibanibani ubaba we-next door abuya yenze lokhu lalokhuya. Lapha kule mithetho andibana laba babesola ama-results bebelawo sibili bayakwazi ukuthi kuhanjwa ngaphi. Kuyahanjwa emadaleni, kuyahanjwa kuyavulwa imethiriyo ye-election kubalwe njalo. Manje nxa umuntu engahambi ubuseyatshona uthembisa abantu ukuthi anzi dongiri chaphinda nepaburi retsono. Ama-politicians mele sichiyane lo mkhuba wokuqambela abantu amanga. I-election seyabuya seyadlula, abawinileyo baqanjiwe. So khathesi kumele sikhangele phambili laba abangaphumelelanga umsebenzi nangu ukuthi-ke likhangele lihlolisisa linika amacebo kulaba abawinile libona ukuthi ilizwe liyaphambili lokhu kuba lokhe 5 years sikhuluma ngama elections singene kwamanye si 5 years hayi kutshengisela ukungaqoqeki kwabantu bezimbabwe especially ama political leaders ngamatsotsi bafuna ukuba lokhe bedlala lengqondo zabantu khawulani yekelani umqhuba onjalo Kela nina bandi kiniso, sa kichima, sa ziwa, wangenu zbanbani. Finish, sogwe nziwe, abawina yobawinile, sogwe wapandili, kwele Zimbabwe.
Loge ngonkosikazi Lucia Matibenga ilunga lenhlanganiso yePollard njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano weZimbabwe Coalition for Peace and Development obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Inkokheli yebandla leCCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubotshwa komsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Siziva izolo wasephinda wakhululwa. Amapholisa ethesa uSiziva icala lokuphehla udlame ngemva kokwethula umfanekiso olotshwe ukuthi we fear for call kumbe asesabi lutho enkundleni yokuxhumana eTwitter. Kwaba lobudlwangudlwangu phandle kwenkundla lapho kwakudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos uSiziva engakethuli lumbiko. USiziva kuthiwe aye emthethwandaba kusasa. Lokhu kwenzakale ngelanga umthethwandaba ukhulule omela iSunningdale edalele ePhalamende engowebandla leCCC unkosazana Maureen Kadlemaunga obesetheswa icala lokuzama ukubulala elilahlwe ngumthethwandaba othi akula ngitsho lobufakazi obukhona. Intatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama ubesemthethwandaba izolo wasethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Igqwetha likankosazana Kadlemaunga umnumzana Harrison Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers. And there's a country conclusion that
Besilapha kusukela ekuseni njalo umtshutshisi omkhulu uwakhangelile amaphepha wasebona ukuthi akukho ubufakazi obutholakala kuKadlemaunga kulokho asolwa kikho ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokukhululwa kwakhe uKadlemaunga uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga e-CCC amabili uCouncillor Clyde Mashojera lomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment where our system has been exposed to its inefficiencies that such charges
Ileso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini bungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapholiseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU PF. Amapholisa athi bazama ukuchisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU PF. Ibandla leCCC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho toka kutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapholisa asebenzela abantu hathi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthothoza kakhulu lokho okwenzakaleyo kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe ngakho ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
IZANU PF yiparty ngafuni i-violence and i-message leyi umongameli i-message akade ikhuluma nolanguba uwapha marazi.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziya kusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba ukhansila Mashojela uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJusup usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-TCCC elithi kwaba lokuqilibezela inhlanganiso ezigoqela e-SADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okumanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abachayeli bezimota ezifika phose inkulungwane ezintathu, 2800, ngokwephula imithetho ephathelane lezimota. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isidumbu sikamuyi umnumzana Joshua Teke Malinga oke waba ngumeya wedolobho lakobulawa njalo obe ngumcebisi kahulumende kudaba lwabagogekileyo sizavaleliswa nguZulu lamuhla enkundleni yebulawayo amphitheater. UMalinga uzangcwatshwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zakazi Studio 7, Zakazi Studio 7, ningabe linjani, linjani? Ayi thina siphelele. Sijabule ukuthi lisinikeza indaba ngoba libe nezindebele. Sizwa lezi zimanga zomnangagwa lo osefake izihloko zakhe lapho. Hey, usenzingani into yekhaya lakhe njenganini ukhulisa umuzi wakhe lo mdeni wakhe. Akalandaba lemuli eZimbabwe, akalandaba lezizulu eZimbabwe, le ndaba lento zemizi yawo. Ekufaka abantu bakhe, kufaka umzukulu wakhe nje kahle kahle ukhangela isayidi lakhe, akhangela abantu abaselizweni, akhangela ukuthi abantu bahluphe kanjani elizweni. Akulayo into ekhona elizweni, abantwana bafundi, amatitshala, ischool fees, kunzima nje into eseZimbabwe lapho. Kahle kahle nje lo muntu udlala ngabantu, udlala ngabantu. Abantu labo bebeloku abemesaba namapholisa emsebenzini. Uyabona ngithi laba abantu ababesha amapholisa ba-right okuphindiweyo. Ngoba amapholisa avuma ukusetshenzwa, ayiboni into e-right le-wrong. Athatha konke kwenze ngani ku-right nje. Izinto zonakele elizweni.
Mbingelele enkundleni. Basakazi, ake ngincede amalunga e-TCCC. Amalunga e-TCCC abonakala enenhliziyo ezincane, kungathi bayashesha ukukhalala. Izano kulula ukuthi basebenzise becabane bodwa ngoba balenhliziyo ezincane. Ye, siyakubona okwenzakala kobulawayo laphana. Kodwa ngicabanga ukuthi khona into ma uyisekela, ufanele uyisekele ngokugcweleyo. Ungasekeli into kodwa kungathi uzitshela ukuthi khona uma kungahambi kahle ku-TCCC izano PF khona. Yikho esikubona kusenzeka lapha kobulawayo. Silabantu abanjengabo Sifiso Chabangu bazwakala ingathi bazenza ama-supporters kumbe abasekeli be-TCCC kodwa bayasola kakhulu yonke into. Kanti okunye yebo kungenzeka ukuthi kube lephutha, kodwa uma kube lephutha akufanelanga likhulume ngendlela elikhuluma ngayo into eliyisekelayo. Ungabheka abantu bezano, abantu bezano izano lo bengayenza iphutha into embi kangakanani bayayidifenda. Manje lina ngapha ungabheka ngendlela eleza kakhona liyashesha ukunjani ukukhalala. So ngicabanga ukuthi ikho futhi likunanzelele ngoba izani izalichanisa ngamakhanda. ligcine selithethisa umkhokheli wenu, selithuka lowo muntu elithi ngumongameli wenu, selingasamhloniphi kodwa lizibiza ukuthi umongameli wenu. Cabanga ukuthi asike sikukhangeleni khona lokhu bantu be-TBC.
Studio 7 salubonani basakazi abahle. Indaba yenjengule kudala sakhala ngayo, indaba yenjengule ukuthi injengule sibulalela abantu, sibulalela abafowethu injengule. Manje mangaba sinatha amapholisa, ngicabanga ukuthi ugovernment akayiphakamele. Akayiphakamele manje sinatha amapholisa namasosha, ayivali injengule.
Studio 7, Studio 7, nginjani balaleli lani basakazi elikhona konke izindawo. Ngiyabonga kuba kuleli thuba, ngicela imessage yami lami ibalwe izwakale kwezinye indawo. Namhlanje ngizobuya ngolunye udaba oluhlukile ngoba sihlezi sikhala ngezani. Kodwa-ke nanguke phela lo mfana lo bathi ngukhamisa lo, sebemvotele koBulawayo, winile mpela. Kodwa-ke nankoke kathe sisejika sethatha abantu bakubo lesishoneni sebaletha koBulawayo. So caba ukuthi nina ngabe yena ubewinile yonke ilizwe leli, ube kuyoba khona into ezolunga yini khona lapho abantu bakithi? Hawu wawaw, lingamsola nje izanu ngoba izwine kathesi singathi rikhile kwenye indawo. Kodwa mina ngubona ukurikokolo ngoba kwayena lo mfana akazange wakhampena sitani. So ke okwamanje nanku-ke uBulawayo wonke umwinisile lo mfana. Kodwa-ke abantu bakithi sekumele bathwele baswele izindawo, ngebuya abantu besishone bebe bazolawula laba abayibo abavotelwe abasakhona ukulawula. Hhayi, akele lukhangelise lolu daba, ukhamisa wento uzolushiya kude lo. Lisazokhala abantu bakwaMthwakazi. Vuka Mthwakazi, vuka emaqandeni, isikhathi manje. Ngiyabonga. Ukhuluma ngumkhosi Mathanda seGwanda.
Salibonani basakazi be-Studio 7, yalibingelela labalaleli. Ngibingelele kakhulu ibandla lelo movement ngikumayela amahla. Siqineni ngemkhuleko, ungalaleli izinto eziphuma kubo mgwada. Nje yikho lezo amapholisi esithi khona khona ozabona ukuthonisa bamnika 1000 bathi bengelazi icathulo, bengelazi isigqoko. Sathi babona la ma-uniform, mina vele angaze ngibone umpholisi otshenile isilungisela bona. Uphonya ngenxa yokuthi uyadla kuzani u-PF engancindezela amanye amapholisi. Upromise kakulacala nalo, udingelwa nje kuphela ukuthi babengakwazi ukuthi ezikhulumeni ze-TBC zingadlala ngendlela ezidlale ngayo indaba yokhetho. Babecabanga ukuthi bazahamba beyemangale kumakhothi eZimbabwe. So babuhlungu, so lingakulaleli khonokho. Yikho libona bechama lingethi kuyathumba, abanye benikwa amacala abangawazi. Ibuhlungu kuzani u-PF ukukhuluma nje e-studio lapha babevala lina, bayakwazi ukuthi ziyabanethela phezulu. Siyanqoba kuphela linagcinani ngemkhuleko. That's why libona le fazi sibhala i-PF ithi TBC yaphiwa 3 billion, iyayibhadala ngama-agenti. Izinto esingazaziyo, kuningi abasazokukhupha. Kodwa konke khonkyana kithi babedlala ngesikhathi ngoba thina uChamisa siyamthanda njalo kuthukusa izangena ngomoya la ngengqondo. Nankuyana koBulawayo bazama ukuviringa, bazama ukudiza, bazama ukufaka ama-candidate tutu, akuzange kusebenze. Abantu bakoBulawayo basukuma ngobuningi babatshengisa ukuthi thina umuntu esimfuna koBulawayo nguChamisa. Lokho kwakochabanga ukuthi bekhulumele bethi abantu bakoBulawayo bazondele amameya. Sichabanga ukukhuluma amanga, ukuhlunga ukuthi wachothwa ku-TBC. Mina kangikwazi ukuthi waye ku-Studio 7 kuzani u-PF wayehloniphi izandu bakhulumisa ogawula abanikazi bezandu.
Siyalicela Studio 7. Sanibonani basakazi, sanibonani njani. Ngiyakhuluma noVusi Mahlangu lapha kwelase-South Africa. Kodwa nami nje ngidabuka le eZimbabwe. Ayi, thina nje sesikhathele ngomkhulu, sesikhathele mpela. Siyafisa ukuthi nje ukubuya stepa down, kungena abanye. Sikhathele nje ngezani, sazalwa kuhlushewa, namanje siphila kwamanye amazwe kuyahlushewa nje. Izani ayikho nje into esinceda ngayo nje. Sacela ukuthi nje izane iphume.
Gum 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 gum. Shelele, siyabonga abantu bakithi. Zimbi indaba madoda lapha kwelikamthaniya, abathi bona mabe silikhangele. Sesibona ilizwe selijike laba ngenye indlela esingasayasini. Right, bantu bakithi, mina nje umbono wami engokhangeleyo ukuthi konoko okwenzakala ku-opposition, ngile qiniso abantu ababekhona kudala ngabo-1980 amakhansila ayekambe thathwa nga-1-1. Khumbula omunye ubaba okwakuthiwa nguphuthi wabaleka waze wafika eZambia engukhansila wezapho. So kubhokiwe abantu bethathwa betshontshwa. So into engiyikhangeleyo lapha yikuthi abantu bacabanga ukuthi into le intsha, hhayi, kufanele ube active, ube strong, ube kwazi ukuthi la dila labanye abantu abangumangoyi. Umangoyi ungabeka kabe uchago kuyafohlela kube kuzolutshontsha uchago lwakho lololu. Wena uthi ubekile ukuthi uza kunika kuyatshontsha. So into engiyithoyo lapha yikuthi ama kansila awe zap abo chaba maneng kugcina kwakutwa ungaqeda nje 3 months ungayikho ku association usukazela sokutwa wena ulovile bekwazi ukuthi bakubophile so i frustration le ke manje lezahlala jibana nayo nathi sinje siyadibana nayo thank you siyabonga
sibusebenza siyabingelela siyabonga umsebenzi mina nje into esengiyibona ukuthi thina abantu abasuka safuna umsebenzi South Africa yithi sizobuhlunga kakhulu election le etshontshiwe abanye abantu abasele emakhaya ngabe abaphesheya kwezilwandle abakuboni konke lokho yikho thina sivumelana ukuthi sihamba sebhisha eboard akula muntu ofungathi uyabona isintshukuntu ngathi abantu buke bavuma ukuthi umnanga kwa ungupresident uwinile kumbe bafunda kube njani sizegcoba abantwana bakhe siba ama minister of local lokho ukuthi ma upresident esizathatha abantwana bakhe ngama minister lokosikazi elizwe liyaphambili ngathi wana imali elizwe akakhulumi ngayo ukuthi uzobani ukhuluma ngeRTGS iRTGS bazohola ama t-shirt RTGS befundise ngani abantwana babe esikolo so ischool fees siyi-US dollar esitolo kuthengwa i-US dollar but akuna muntu okhuluma ngaleyo nto iZimbabwe singenza kanjani ukuthi ephambili singakuvumi lokho okwenziwa iZANU-PF kithi singamaZimbabwe so into yakhona iyasiqhuba kakhulu siyabonga
Balathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalela eSenate isiqalisile ukucubungula idinga ubufakazi bokuthi uMongameli Joe Biden engaba elecala na elokuphathisa indodana yakhe uHunter Biden ukwenza inkohlakalo okungabangela ukuthi axotshwe esihlalweni ngalokhu okuthiwa impeachment ngesilungu. Amalunga ebandla lama-Republicans athi uBiden ulecala. Kodwa abebandla lama-Democrats bathi uBiden uyahlukuluzwa nje kuphela ngama-Republicans abaphindisela ukwenziwa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungulayo zombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ya, hayi kuyazwakala khona ukungathi kunuka santungwana khona okwinto okukhona kakuqedakali ukuthi umuntu omdala wayengaphi yena khona lapho kuzenzakala izinto zonke lezi ngesikhathi esesengu-vice president ka-Obama. Ngingazi ukuthi kuliqiniso yini ukuthi waba lesandla kulezi indaba zomfana lezi zokuthi athole imisebenzi yona le emkhulu emazweni ona lawo njengabo Ukraine labo China ngoba lapha futhi umbuzo okhona ongathi uyakhathaza yikuthi umfana lo wayengathi kaqualify kuhle ukuthi angene yona le imisebenzi yokuba i-lobbyist yokuzuza i-business ezuzela amazwe lawo. So ke angazi konabo hayi lapho kangakuboni kuhle enxenye ngathi mina wathi simelele sizwe ukuthi laba badingisisa nge-impeachment bazatholani.
Kuyenza yini ukuthi uBiden uyise abe lecala kulokhu okwetheswa kona indodana yakhe uHunter ukubona njani?
Kunye ngikubonayo kuyipolitics nje ukuthi bazama ukuthi baphazamise uBiden ukuze anga-electwa njengoba okhulu angakiwo la kufanana lo uTrump elezinto eziningi ezimlandelayo ukuze angangeni abuse laphana. Njalo angithi laye bakabamimpeacha ama-Democrats engama-majority ku-House of Congress. So kungaba nje kuphindisela nje wanitshaya isihlathi lamza kutshaya isihlathi.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu ukhala ngokucitshwa kwamandla kaGetsi Mahlayana osokusanda kulezi nsuku lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wayethe akusoze kwenzakale esithi yena kungenzakala abantu bamtshayele ucingo. inhlanganiso yomanyano wamabandla ancintisa kukhetho ePoland ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Molivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande. Silazwe ezinye njalo ntambama ngo-7:30.